Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezaniphilo uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla le-MDCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla le-MDC lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisibanganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalegcikwane le-COVID liyehla, kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsikili wakhe umnumzana Wolfman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphatha amandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe. Basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South.
Umcimbi lo wenzakala kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa upresident webandla, uVice President uLinette Gore, lo Vice President uProfessor Wilson Ncube, labanye abakhokheli abambalwa abebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi, iningi labantu bebelandela ku-inthanethi kumbe ngithi online obekade kusenzakala, kube into ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasitshela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini ukukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula kuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMatopo ubesekhaya, njalo maye ku-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ube ngomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe. Ungasitshela ukuthi sizatho bani esibangela ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. IBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZanu PF yatshengisa ucuko olukhulu kakhulu, kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangele ukuba ngukhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezaniphiyefu.
uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngegoground. Ma kulendlela engabonakala uhulumende weMDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo bababulawa ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.
Lokhu sikudaba lunye. Kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalagwe kungakuliqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ibhetshu likaZulu.
Emva kwamnumzana Chamisa eBhalagwe angiboni kuyinto embi. IBhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, eAfrika leEurope kuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayefika. Iyafanana lokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni uyefika lapho eyamajuda. So angiboni icala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lweGugurahound lucutshungulwe?
Hayi, angaza ke ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye, yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lweGugurahound. Njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi iGugurahound is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulomlando ukuthi alulungise lolo daba, akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni. Wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe olomlando ukuthi eqondise udaba lombhuqazo olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho. At least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalagwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, ukwenzela ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongukuthi ayiGugurahound iGugurahound, kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zifisayo. Ngibona ngazathi khona oko kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lweGugurahound silukhuluma lupolitical, kodwa kuzange lube partisan. Amabandla kufuze cacwe ukuthi thina njengebandla udaba lweGugurahound silukhangele kanje, uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC eHarare izolo esigodlweni seMorgan Richard Tsvangirai House. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-president u-Douglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla, ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi thathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 sinqoba sisenza i-constitution entsha ebeka njalo umbono ewuveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze. Silandela ezinyathelweni zikababa owasichiyayo upresident uMorgan Richard Tsvangirai. Njalo kube lezikhulumi ezivalisela uvice president umama uKhuphe, uchairman webandla uMorgan Ken Komichi kanti obonge abantu ngu Vice President ubaba uMdzuri sibe njalo leze Thekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members e MTC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTswangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona ebekhona ke wonke amabandla ibandla kade silingekho ngele Transform Zimbabwe elikhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumele sivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Dukuzani Khuphe ubenxusiwe kucelele MDC Alliance
akusilo qiniso ukuthi umama vice president ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa umfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangachisa usiba lothendele kube lokulwisana ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC tikatesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale ku politics kusukela ku president o vice president chairperson nje khonapho kungakade kungani kuyahlupa sivela ku congress kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana bezimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuzanu pf ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo lizenzi mdct alliance kumbe ngibathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years yebo kambe siyabe siufisa ukuthi ngabe baba khona ngoba thina kasixoxi umuntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yi constitution ye MDCT i constitution yebandla yiyo ukuthi umkhokheli ngubani
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Leli linani elehle kakhulu ngoba kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamatshumi amane lasithoba munomunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8,395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezilitshumilane 14,130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda Christian Alliance enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalegciwane le-COVID liyehla kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abelebanga engekho duzane lomunye njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela-ke behlangana.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazi bangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le coronavirus.
Ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba ingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limeme teke unjalo lele COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imilayo le ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo okumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu totally vaccination engancedisa njalo ukuvikela le umkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayithenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano into yinye. La kubona phi ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna labo kuba ngamakansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakansela. Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize ngangeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini okufanele nabo ukuthi babe ngamakansela endaweni yakubo. For an example, koBulawayo kompa. Kodwa uzothela ukuthi kugcwalise wona amashona. Manje bacala bayambe lokho becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hayi, thina sesithendwe sesikhangele madoda. MDC qaphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele, mina sengizovotela ilokunjeni iMRP ngoba vele iliqembu esengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basezimpini abantu bakithi. So lina le MDC yenu namashoneni, hayi alikeni sinikezeni ichance madoda. Hayi, sike nisibonene lethu nalo iqembu ukuthi lingehluleka njengani na. Zamashona endaweni engaziwe yabo. Suka lapho nithiyani hlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu into yinye.
Ibingelele abasakazi boka Studio 7. Abalandeli bonke boka Studio 7 kisalibonayo. Asithepheni bantu bakithi. Kuthanda kakhulu ukuthi la mazwi ami eqonde straight. Konde ngqo kule sikhulumeli sezana PF, sikhulumeli se NDC yale, sikhulumeli se MRP. Ngithi bafowethu, lesi sikhathi lesi asisikhathi sokuthi lubane likhuluma nje lidlala ngqondo zabadala bethu, lidlala ngengqondo zethu. Lathi sesikhulile sibadala nje sekubona konke okwenzakala. Ngithi bafowethu, liyalazi udaba kumele lilwenze, qhubekani nokwenza into eziright. Umana liza likhuluma nje lokhu nalokhuya nalokhuya nalokhuya, izinto ezishiyeneyo zizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlangene. Thina singabantu siyayazi into eright esiyifunayo manje. and futhi ngikukuzela kakhulu ukuba hothe abasakhulayo ukuba hothe isikhathi sifikile manje ukuthi esukumele
soli ngene bathula besithi sibini abalaleli ngiyilela lo ngithi njani ukuphila ngingilalela lapha likhuluma ngendaba yabomthoba abantu hey bathwele nzima abantu benkosi badubika kamba ngabo khuluma ngiyabazivela zasebenze sibili kodwa ke la buhlupho labo laba abantu kuphela bathiba ngokuthi bengabona abantu bebaningi indlela abachaja ngayo abantu bayabiza imali eziphezulu bayakhweza imthobo izophi ingaphela kungaselazi ukuthi kontambamba babe sebechaje yabo imali abayifuna antika kuphuzanga kube njalo kumele bebe lelokhuzana le-fay-1 yegadwa ngabantu kungaba ngama-holiday lapha uyakhangela ukuthi uyagada inxa ngathi ugada nge-$5 kasi ukuphatha ngabo-15-20 kuya ngasekathiwesi ngokumele ugade kungangani kula bantu abaningi bayakhweza kuphela into ngobachaja abayithajayo angazi ukuthi kungalungiswa kanjani kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunye kashibo bonke abuyanza njalo kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo imani hhayo uya kusuke endlini ubamba ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi $5 fike ngaleyo kutheti 15 nge-20 uzayithatha nga imali kungaba ngama-holiday bavele bakhweza kubhizi udisemba vele azikhuluma ugada ngemali ezinkarakati ezesabekayo ukuthi uyawugcinisa ukade kade vele nyanga phekhangasela mali abake befunda ukwenza into eyi-1 beyiyeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kwi-holiday beyiyeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ngemfifesi eyi-1 yiyo kumele beyisebenzisa ayikona ukuthi bengabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansise intengo ayi kasuko nto yenhlulani abayenzayo ayihle siyabazwela sibi ukuthi kumele kabazwe bengene emgwaqweni kodwa izenzo zabo abazenzayo ezinye hayi aziphathi kahle abantu aziphathi kahle ngisekhawukuyela emazweni anjengabobhotswana ibhotswana balo mthetho u-1 vele awusozoa umuntu ukhwezela ifeki watshela imali engathiyo ugada ngemali enanileyo nxa uyi-5 rand i-5 pula awusozothiwa kutshintshi lempanje i-holiday siyakhweza namhla ku-10 abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hayi mani abakwenza kakusikho kakusikho kade sibamile bayenzenje bengavuleli holiday kadisemba abantu bathwele nzimbu sezukuthi bazabeshatshe imali ezinganani mali funa ukubonti liqiniso akelithi bantu ababathathela izindaba ngama-holiday behambe emarenkini becheke ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu bezabonti hhayi kabaphathi kahle abantu phathe sabo kasikho right abake zama ukufunda ukwenza into eyi-1 kuthi ifeyi vele kule fey-1 ayikho nto uzazothiwa khona isokutshintshe sobantu sebebaningi kukaba le minyaka liyana iminyaka edlulele liyana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encela uveve bekhadile bakhe ifike lapha nemagethi uzekefithi magethini ngedisku yadisku ya nxa usehla ikhombi nje usima lapha zozili thawo sugada 40 sugade kabili abake bekele lokhu beke benza into estrate nje kudla nxa bekhala abantu bebazwele sibili kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu i-holiday ibuyayo nale kathi sembuza bonke abantu bazabe bekhala njani ngendlela abakhweza ngazo izinto laba amabhasi kuyafanana
salibonani usinini okhulumayo usegoli ngicela ukubulisa umama lobaba unagela sage abakombamba ngiphinde ngibulise abatwabami ubheki lomuzi lomenyana lodumo abahlala logogo wabo ngithi bephile impilo enhle ngiyabonga msakazi
salibonani ku-Studio 7 mina ngibuya lapha enkayi kompofu ezenkapa andike ngiphawule ngalaba bantu abangamandebeli abakuzano PF laba abantu mina ngombono wami ngosomathuba bathatha ndi-chance yokufita izisu zabo akekho umuntu ongatheli indebele esazi ukuthi izano yenzani emathebhelelendi singazabala kwekugrawundi ubheke nje ukuthi yini enziwe izano ezweni lamandebele and I don't think ukuthi kukhona engikwaziyo lanxa kukhona kodwa kuyabe kumbala kusenzelwa nje ukuvala amanhlolo thina sifana neentandane ezingalabazali ekhaya lelizwe zange vele lasicabangele njengamandebele thina wena nje olindebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe futhi labo kufanele ukuthi balifide bathi bangalifide babe besazi ukuthi bafida njengezilwane zabo zonke izinyamazana zabo abalazo ekhaya ngoba lilande khona ukudla awukwazi ukudele abantu bakini uphume ube nguwe wedwa nje uphume uthi qekele uthengise isizwe sonke sakini sicela ukuthi ke libheke licabange kahle and linavele likuzana ohlala nikhona ngapho liyezele nithuba lokuthi lize lijezise lijezise lisono leselisenzayo sikhohlwa bakini and wonke la amanye amaphathi aseceleni angiwaboni mina ukuthi angasikhulula kumbe singakhululeka ngawo engibona engathi iza lo mbono omuhle yile ethi kakudatshulwe izwe amandebela bewodwa yabo umqondisi le ngiyiphathe le ngqondo eza lezinto ezilengqondo sokuthi ngathi kuthiwa kungaqina icampaign bafundise abantu bazibazwisise bonke abantu bemandebeleni bayekele kulandelana le nto ezingazo zisize ngaludo sikhathele kuhlale esigangeni njengezinyamazane sithiye imizi yethu sishiye abafazi bethu abantwabethu bakhula bengasazi uze uyebona ingane isikhulile usubona ukuthi into owayikhulisayo kakusiyo le nto kade uyifuna nxa ukuthi uhlale egangeni njengenyamazane bahlezi ekhaya izigebengo lezi ezabulala abantu yizo ezihlezi emzini yethu imisebenzi yokuthanyela eboda kuthanyela bona abe bathengisa imali endleleni uma uhamba ungumalayisha kufanele ukuthi bahambe bekuthathela imali zefika ekhaya ungasaphethe lutho hamba bekubhozomela obhozo lakho sikhathela ngiqondanga ubathuka kodwa-ke ngikhuluma indlela abasiphatha ngakhona sibuhlungu nje sisesegameni sihlezi ehlathini ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa yokuthi uyisihambi uyisihambi emazweni uyisihambi lasekhaya uma ufika ekhaya ubizwa ngamagama wonke ongawaqedisisike ukuthi kanti kuqonde ukuthiwani ngami lokuvota lokho kuthiwa siye ekhaya ngizomunye ethi asibuye sizovota siye kubelokho sikhuluma ekude uyahlala kuphi kulela khaya sasuke emakhaya ngoba singakuthandi ukusuka sisuswa yikho khona ukuhlupheka lokho abanye bafele emagameni bebulawa yindlala babulawe yizigebengo esithi zithola amagumaguma yibo bona laba futhi abasibulala egameni sihamba nzima siyafike ekudeni kangaka asikuthandi lokho kodwa uNkulunkulu ngelinye ilanga uzosiphendulela konke lokhu esikuhlupheka esihlangabezana lakho.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanchina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezi ndizamchina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngenhlonipho sibili. Likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 elemelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwathona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njenge ilanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu. Njalo yikho kwesinye isikhathi ubona iMelika ikhanya nxa kungavuka into zokudlangudlangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona le ngamabhomba langamadrone ngoba abafuni into leyani iphinde yenzakale futhi. Lilanga sibili njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje ngoba lokhana kwakuyikuganga kodwa bona laba eMelika bakuthatha kuhle. Uze balabana abantu abashonayo bazilalele kuhle bangakhathazeka emoyeni yabo kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Ibandla le-MDC lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla le-MDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.